Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuNtulikazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
duvo ezikhona kathesi kuma local authorities bona ukuze ezinye indubo lezizazi zakuba minimali mancakwa kulo executive mayor okwanisa ukuze aphe i-direction, kodwa laba ama-ceremonial mayors bona kavala amandla ukuze banikeze i-direction.
Impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso ye-We Pay You Deliver Trust ngokhetho lalo nyaka iveza ukuba uZulu ukhanya lokho evota ekhangela amabandla ezombusazwe kulokhu khangela abancintisayo.
He sacrificed his career as a lawyer. He sacrificed his freedom even as he faced the prospect of a death sentence.
Wadila umsebenzi wakhe wobugqwetha, wadila inkululeko yakhe kugoqela langesikhathi lapho esibhekane nesigwebo sentambo. Akekho omunye ofana loNelson Mandela.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bamanyene labaselizweni lelo ukunanza ilanga lokuzalwa lowaba ngumongameli wakuqala kulelo lizwe ekhululekileyo leMandela International Day. Ababalisi bemaphandleni bemukela isinqumo somthethandaba sokuthi amabandla ezombusazwe engaqhubeki sebenzisa abantwana besikole emhlanganweni yabo yamarali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso le ye-We Pay You Deliver Trust ngokhetho lalonyaka iveza ukuba uZulu ukhanya lokho evote ekhangela amabandla ezombusazwe kulokhu khangela okumele bakwenzele ngabantu abancintisayo ngokwabo. Intathe zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ye-We Pay You Deliver Consortium bethule impumelelo yenhlolisiso yabo embuthwaneni owenzelwe Magolisi Resort. Iningi labakade besemhlanganeni lo liveze ukuba abayithembi ikomishini eqondisa ukhetho e-ZEC ukuthi ingasebenza ikhululekile, bekhuthaza ukuthi ukhetho lwezabelo lomasipala lwehlukaniswe lukamongameli. Isikhundla sikameya sibuyiselwe amandla okuba ngu-executive mayor njengakudala. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi ezitungiza and Manyame Resident Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi lokhu kungaphathisa kakhulu.
Indubo ezikhona kathesi kuma local authorities bona ukuze ezinye indubo lezizazi zakuba minimized mancakwa kulo executive mayor okwanisa ukuze aphe i-direction, kodwa laba ama-ceremonial mayors bona kavala amandla ukuze banikeze i-direction, banikeze labo ukuthi umsebenzi uhanjiswa njani.
Amadolobha amaningi abhekana lenkinga zokungenelisi ukusekela uZulu ngokudingakalayo okufana namanzi ahlanzekileyo, ukubuthwa kwezibi, ukutholiswa kukagetsi, ukulungiswa kwemigwaqo lokunye okunengi. Umeya wedolobha leChitungwiza uKhansela Godwill Moshangwe utshelela umhlangano ukuthi inkinga lezi babhekana lazo zikhathi zonke minyaka yonke, njalo zidinga ukusebenzelana ndawonye. Ethi ukuthuthukiswa kwezikhundla lesihlalo sikameya ungaphathisa.
Executive mayors, we should reintroduce executive mayor ceremonial.
Ukuqakathekile ukuthi sibuyisele omeya abalamandla ama executive mayor, ngoba omeya abengelamandla ama ceremonial bengenelisi ukutshengisa ubungcishi lolwazi lwabo. Amandla elo town clerk ungumuntu oyabe engakhethwanga ngabantu.
Umqondisi wenhlanganiso ebona ngezamalungelo ezakhamizi e-Combined Rural Residents Association eyingcithi njalo kwezombuso wamadolobha uMnumzana Mfundo Mlilo uphe umzekeliso wemali ezitholakala emadolobheni ethi iningi lazo ziya kuhlangothi lukahulumende olubuthelela ke imali yendleko kahulumende ezinara kulokuya emadolobheni.
Ngakhale idolobho leHarare lelilahlekelwa yimali engafika 70 million. Imali yimali engasetshenziswa ukuthi imigwaqo ilungiswe. Sathola ukuthi umnyaka ka 2017 izinara ibisele kumasipala wedolobho leHarare less than 5 million. Okutsho ukuthi imali engafika 65 million ihamba kuhulumende ingalungisa imigwaqo. Uzathola ukuthi imigwaqo yemadolobheni ilokhu isiya ngathi quality yayo ilokhu isiya phansi.
Ingcwethi eziningi ezicubungulayo ngezombuso wamadolobha ezikade zikhona embuthwaneni lo zikhuthaza uhulumende ukuba asekele amadolobha ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% yemali yonke ayitholayo ukuze asebenze kakuhle egcwalisa indingeko zeziqondiso zokuthuthuka kwamadolobha ngaphansi kwama-MTGs. Ezinye zazo zikhuthaze uZulu ukuba akhethe abameli abanakho ukumela izifiso zabo ethi kula madolobha alenhlelo ezile mali eziningi kodwa abakhokhelayo bengela ngitsho lolwazi lokulondoloza leyo mali lokusetshenziswa kwayo ngonanzelelo. Inkokheli zikahulumende zihlala zisitsho emhlanganweni yamarali ukuba kulandela ukhetho oluza kuba khona mhlaka 13 Ntulikazi lonyaka sebezahle belandele umbuso we-devolution ngokuphangisa njengokudingakala ngaphansi kwesisekelo sombuso. Inhlanganiso yokupay you deliver ibunjwa zinhlanganiso ezigoqela iHarper Group Trust, Harare Residents Trust, Bulawayo Progressive Residents Association, iCombined Harare Residents Association CRA, leMasingo United Residents Alliance lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sekhathi izizalwane zakwele South Africa zisenza imisebenzi etshiyeneyo yokusiza umphakathi njengendlela yokunanza ilanga lokuzalwa lowaba ngumongameli wakuqala walelo lizwe lithola uzivuse eleNelson Mandela International Day kulexuku lezizalwane zeZimbabwe eJohannesburg ezikhethe ukuchitha lesi sikhathi zikhuthaza abeZimbabwe ababhalisele ukuvota ukuthi bengakhohlwa ukuya ekhaya bayivota mhlaka 30 kuNtulikazi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Endaweni eziningi zaseSouth Africa kuqoqela endaweni yemvezo eSabelweni Western Cape lapho kuzalelwa khona uMandela. Abantu bebethakazelela ilanga leNational Mandela International Day. Endaweni eziningi zelizwe abanye bebesipha abahluphekayo ukudla, ingubo nokunye abakudingayo empilweni. Lokhu bebekwenza okwemizuzu ngamajuma esithupha lasikhombisa 7 minutes njengendlela yokuhlonipha iminyaka ngamajuma esithupha lasikhombisa eyaqedwa nguMandela elwisa ukucwasana imibala nokuncindezelwa kwabansundu. Ezinye izalwane zeZimbabwe eJohannesburg zikhethe kunanza leli langa zisenza okwehlukileyo. Phansi kobukhokheli benhlanganiswe African Diaspora Forum, abeZimbabwe laba bebesebenzisa isikhathi sabo lesi beselokishini leUvele eJohannesburg besipha izalwane zeZimbabwe amaphetshana akhuthaza ababhalisele ukuvota ukuthi balungiselele ukuya ekhaya bevota. Obekhokhela lumkhankaso uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi abakuthole kulumkhankaso kuyadanisa omangalisayo.
Esikutholileyo ukuthi abaningi ababhalisalanga ukuvota, abanye futhi abakhala ngakho bathi bona ukhetho vele selutshontshiwe, kanti ke abanye futhi besikhulumisana labo bathi bona akuselabantu abangamakhandidethi, abantu abaqotho sekulamasela kuphela, bathi kabasakwazi bavotele bani ngoba abantu bahamba befuna ukuthi baye ephalamende besiyatshontsha.
UMnumzana Standlovu laye ophatheke kulumkhankaso uthi bayazigqaja kakhulu ngomsebenzi abawenzileyo ukuhlonipha ezinye zezinto eziqakatheke kakhulu emzabalazweni kaMandela.
I believe Nelson Mandela walwela ukuthi general abantu global bebe ne right to vote. So today, we come back with outside, you know, characterizing using and mobilizing people to vote. I think it's a good honor to a man like Nelson Mandela, who was teaching about Amadini Labantu.
Iningi eliphatheke kulo mkhankaso obukhuthaza njalo abangabhalisanga ukuthi bakhuthaze izihlobo zabo ekhaya ziyevota lithi ukuzinikela kwaMandela esenzela abanye yinto abafisa kakhulu ukuthi yenzeke kunkokheli ezanqoba ekhethweni oluzayo. Le nto njalo efithizele umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa enkulumeni yakhe yokunanza lelanga.
He sacrificed his career as a lawyer. He sacrificed his freedom. Even as he faced the prospect of a death sentence.
Wadela umsebenzi wakhe wokugqweka, wadela inkululeko yakhe kugoqela langesikhathi lapho esebhekane nesigwebo sentambo. Akekho omunye ofana loNelson Mandela.
Iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa kukhanya bahle balahlekelwa lithemba ngokukhetho ngesikhathi besalelwa kuvota besemazweni. Mina Studio 7 Johannesburg kule South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Umthethandaba kamantshi kobulawayo uphe incwadi yemvumo yokuthi amapholisa ayebopha ilunga lebandla le-MTC ti elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa i-warrant of arrest ngemva kokwehluleka kwalo ukuza emthethwandaba namhlanje. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
I-warrant of arrest leyo iphiwe amapholisa ukuthi ayebopha uKunashe Mchemwa ongomunye wabancintisa bedinga ukumela ibulawayo South edalele ephalamende emele umanyano we-MDC Alliance ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza edale. Umchema ngomunye wabantu abane abafunyenwe belecala lokubangela ubudlwangudlwangu ekulwisaneni okuqhamuke emahofisini awe-MDCT kobulawayo ngombimbitho. Abantu abalishumi lambili babotshiwe ngemva kwalesi sehlakalo, kodwa abane ababalisa yena umchema uMaland Ncube, uPhillips Maka no-Eric Gono yibo abafunyenwe belecala, ngakho-ke bebemele bagwetshwe lamhlanje. Umanji uStembile Ncube uthi ubelungele ukugweba abane laba, kodwa akwenzakalanga lokho njengoba umchemwa ubengekho. Igqweta labane laba umnumzana Prince Buche Dube okade ekhona edale lamhlanje ucele uxolo esithi ubekhulumisana nje lomchemwa isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba namhlanje. UDube ugcine evumelana lomthethwandaba ukuthi isigwebo sethulwe mhlaka 23 Ncwabakazi, kodwa uzimisele ukuthi lesi sigwebo sethulwe loba kusasa xa kuyukuthi umthemwa engatholakala. Ugcine ngokutshela intatheli zindaba uDube ukuthi ukungezi kukamthemwa laye kummangalisile okwamagama njengoba bebekhulumisana kuhle isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba. Umthemwa labanye bakhe bebethoniswa bevela ngekhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso eyebail. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.
Yebo, mswakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi owe-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, futhi wamukela ngenjabulo isinqumo esithethwe umthethwandaba esokuthi ibandla lezanu PF lingasebenzisi impahla zesikolo kanye labafundi nxa liqhuba imihlangano yalo yezombusazwe. Umnumzana Obert Masarure isiphathamandla somanyanolo oyiwo owakhweza lolu daba emthethwandaba uthi bazamangalela ibandla lezanu PF lingaqhubeka likwenza lokhu nge-contempt of court. Udaba lolu lulokhu lusahluzwa emthethwandaba ngemva kokuba ibandla lezanu PF likhweze amaphepha aluphikisayo. Asizweni umbono wengcwethi kwezemfundo lamasiko umnumzana Isaac Mpofu ngalolu daba.
Thina abanye sikubona ukuthi lokho kakufanelanga ngoba kuphuthisa abantwana ukufunda njalo kungenisa abantwana emicabangweni engabalingananga. Izinto ezikhulunywa emaralini ziphongudlula emakhanda nje abantwana abakwazi njalo abakuzwa ukuthi kukhulunywani. Abantwana basuka babumbe imicabango ethile eminengi yayo engafanelanga. Nxa kuchothozwa abanye abantu, abantwana sebefunda ukuchothozwa abanye abantu. Nxa kuthethiswa abathile, abantwana labo sebefunda ukuthethisa. Sike sakubona kakhulu kakhulu ngombuso odlulileyo bese kuyangisa obekusenzakala emaralini ukuthi sekuphelile. Singaze satsho silile. Sibona thina abanye abezemfundo ukuthi abantwana abayekelwe bakhule bengangenwanga izinto lezi ezepolitiki. Ipolitiki ivele iyadunga ingqondo, iletha inzondo njengoba ngisitsho. Kumele abantwana bangathathelwa njalo isikhathi sabo sokufunda.
Ukusetshenziswa kwezikolo ke lezinye nje impahla zezikolo lokuthi ababalisi baye emhlanganweni lo
kuvele kathi isikolo kuyini? Isikolo yindawo yokufunda, asiyo ndawo yezombuso. Isikolo yisikolo ukuthi abantwana bazuze ulwazi, babumbeke izimilo zabo, yikuqhwalisa abantwana engqondweni njengoba ngengatsho bezwa izinto zenzondo, zwa izinto zolaka. Amaticha nxa engafukwa ukuthi lawaye eralini, amaticha wonke kayisowaleyo uphathi eyabi kwenza lokho. Yikufuka abantu, kubamba abantu ngamandla.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu ingcwethi kwezemfundo sixoxelaye ekobulawayo. Life Talk lamhla sikhangela ukuqhubeka kwamalungiselelo okhetho lalonyaka lokudinga umongameli, amalunga ayidale lephalamende, amakhansila lokunye kuhlelo oluphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhambo lwendizamtshina phakathi kwamazwe angumakhelwane i-Eritrea le-Ethiopia luqale namhlanje ngemva kweminyaka ethile okuyisibonelo sokuvuselelwa kobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili. Umcebisi omkhulu kamongameli Donald Trump wezenotho engumqondisi wekhansili ye-National Economic Council uLarry Kudlow wetheswa umongameli Jinping wele China umlando wokudonsa inyawo kumacebo akhona okusisa ingxabano ekhona phakathi kwele Melika lele China kwezokuthengiselana. Esigabeni sethu lapho esikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. UPresident Jeremiah ube lethuba lokuxoxa loNkosikazi Lumbi Mlambo, yena owasungula inhlanganiso ebizwa ngokuthi JB Dondolo encedisana labafo wakhe ngemva kokubhubha kukayise. Linhlanganiso uthi bayibumba ukuqhubekelisa phambili umsebenzi owachiwa nguyise ukunceda umango lapho abadabuka khona eNyamandlovu.
UNkosikazi Lumbi Mlambo ngihlala lapha eTexas, ngilemuli labantwana, ngabuya lapha eMelika ngo-1985.
Wavele usuyendile useZimbabwe kumbe uyendele usula?
Ngiyendele sengifike khona eTexas. Labantwana ababili abafana.
Ngizwa-ke usithi wena selasula inhlanganiso, ungasichasela ngamafitshane elinhlanganiso?
I-organization yethu le sithi ngu-JB Dondolo, ibizo layo ngelikababa wethu owasichiyayo. Ihlanganiso yaqalisa ngo-2012.
La iqalisa ngenjongo bani?
Sayiqalisa ubaba lapha nesedlulile. Ubaba wayethanda ukunceda abantu. Wasichiya njalo lo msebenzi lo khonaphana adehlezi khona lo mama enyama yendlovu lapho sakhula khona. Sifuna ukuthi umsebenzi lo uye phambili siwuqedise ngoba kulo msebenzi omningi besisebenza nje khonaphana le university abathi yi-NUST ukuthi basincede ngama-research amanzi ukwenzela ukuthi sibone ukuthi kulani laphana emanzini ngoba sifuna ukuthi sifake i-water filter yamanzi ukuthi sincede abantu.
Likwenza lincediswa ngabanye abakhona lapha eMelika?
Ye, basinceda sibili laba lapha eMelika. Basinceda nje ngokuthi sometimes sifuna izinto ezincane njengezinto ezifana lezivalo, lama-window, lama-roofing, ama-equipment, lakho konke khona kukhanya esithi ngama-basic necessities ngoba kuyafunakala khona phana esibhedlela ekhaya.
So likuhambisa njani na ekhaya nxa kukuthi selikutholile lolu ncedo?
Siye khona lekhaya lathi siyebona ukuthi sibona ukuthi lapho umsebenzi lo uhamba kanjani. Sihambe lakho futhi kumbe sihambe sikushiphe kuhambe khona kuye singakhona lekhaya babe sebekufaka nje khonaphana emsebenzini.
Linhlanganiso vele liyisungule njengemuli yakwenu kumbe nguwe wedwa?
Imuli yakwethu ayisini ngedwa, hayi sonke nje siyancedana ukuthi nje lathi siqedise umsebenzi kababa lo kube le clinic esebenzayo khonaphana enyama yendlovu.
Wena labafo wenu?
Ah, sibanengi sibili. Ifamily yethu inkulu kakhulu, si-11 total. Yini ngikubona ukuthi uhambe kuhle. Sonke sanceda nje ukuthi sibone ukuthi uhamba kuhle. Ngebizo likababa wethu, uJP Dondolo.
Ikhonge ngizwa uthi wena lilomkhosi elilawo mhlaka 28 Ntulikazi. Ngowani lomkhosi?
Lapha mhlaka 28 siba lo mbuthano ukubona abancedayo khonapha eTexas. Sibabonga ngoncedo ngoba basiphathisa ngomsebenzi wethu lo ukuthi banganceda ngapi. Nxa sithi sifuna lokhu lalokhu, into lezi ezincane esifana lezivalo, lama-window, lakho konke, ama-paint, ama-water pipes, basinceda nje ukuthi bathi lathi silakho khonokho singakunika uhambe lakho ngosiye ekhaya uyefaka laphana uqeda umsebenzi lo. So sabe sibabonga kukho abakwenzayo ngoba kuyanceda kakhulu sibili, even benika nje okuncane khonokho nje okuncane lakho kuyanceda kakhulu khaphana emsebenzini.
Lifuna ukubabonga ngayiphi indlela?
Funa ukubabonga ngokubapha imivuzo, ama-awards. Sinika abayisikhombisa abagoqela Monica Johnson, Leanne Locking, Noah Makasa, Colby, Christina labanye abaningi.
Lahlangana labo ngaphi ukuze balincedise?
Sahlangana labo khonapha eTexas sibi, saba ngabangane, sazana okweminyaka eminingi kakhulu. Labo babona ukuthi hayi lathi lapha ekhaya kulo mncedo, so basinceda sibili kakhulu.
Ilizwi ongaliphosela kulabo abasekhaya njengenhlanganiso, wena njengawo okhokhelayo bemuli yangini ukuthi lincedise eklinika yenyama endlovu?
Engingakusho hayi ukuthi thina lapha eMelika asilikhohlwanga. Ubaba wafa yeka sekho, kodwa silesifiso sokuncedisa khona ngapho ekhaya. Sizoqhubeka siye phambili ngomsebenzi lo, lithole izinto zonke lula lani khona ngapho.
Ufiselani abantu ngalesi sikhathi sokhetho?
Sifisela ukuthi kube lokhetho oluhle, olulokuthula, wonke kube kuhle kuhambe kahle abantu wonke baphile kahle.
Lo bekungunkosikazi Lumbi Mlambo, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kwezemidlalo namhlanje, iqembu labesilisa elimela ilizwe eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngelePakistan emdlalweni wesithathu ohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe enkundleni yeQueen's Sports Club namuhla. Intatheli yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo liqale ukutshaya ibhola lathwela amarunzi ayisithupha lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali bonke. Kwathi lePakistan seliphendula latshaya amarunzi angamatshumi ayisithupha lathoba munemunye kungakafika ama-overs alitshumi njalo lilahlekelwe ngumdlali owodwa kuphela. Limpumelelo yomdlalo namhla itsho ukuba iqembu lePakistan selinqobe leZimbabwe kumncintiswano wemidlalo emihlanu yohlobo lwe-One Day International njengoba selinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalwe yilawo amaqembu okutsho ukuba njengoba sekusele imidlalo emibili. Ekhuluma lentatheli yezindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukapteni weqembu leZimbabwe uHamilton Masakadza uthi evele iqembu lakhe namhlanje alizange lidlale kuhle njalo sekuyisikhathi sokuthi bona njengabadlali beke bezinuke amakhwapha. Obebukele lo mdlalo njalo yintatheli yezindaba yezemidlalo uNesh Mkokwera uthi inkokheli yomdlalo kakhilikithi kweleZimbabwe kumele ixoxisane labadlali abaxabana layo phezu kweholo ukuze kumiswe ukuba iqembu leli liyale lokhu libhaqabulwa kabuhlungu.
Ukuzidlala kweZimbabwe namhlanje akubanga kuhle njalo kuhle kwatshengisela nje ekuqaleni nje beqala ukuthi hayi abenze kuhle ikakhulu laba abatshaya ibhola abayibo abakuqala abatshaya ibhola abamele behlale okwesikhathi eside bephakathi betshaya ibhola behlulekile okuyinto eyangisayo okokuthi iZimbabwe ayizake inqotshwe kanje kule nkundla eyeQueen's Sports Club. Bona zani kumele kwenzakale kubana abadlali abanye njengabo Sikanda Raza labo Shane Williams kumele bephenduke bezoqinisa iqembu ngoba laba abatsha hayi kukanya kwehlula.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamarunzi angamakhulu amabili lililodwa emdlalweni wokuqala kwathi kowesibili litshaywe ngamawicket ayithoba munemunye. Umdlalo wesine phakathi kweqembu leZimbabwe lePakistan ukhona ngolwesihlanu ukuthi owesihlanu njalo ngowokucina ukhona ngensonto. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
umculo omnandi silethemba livukholisile lizophuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abamanyene labaselizweni lelo ukunanza ilanga lokuzalwa lowaba ngumongameli wakuqala we South Africa ekhululekileyo ele Mandela International Day. Ababalisi bemaphandleni bemukela isinqumo somthethwandaba sokuthi amabandla ezombusazwe engaqhubeki sebenzisa abantwana besikolo emihlanganweni yabo yamarali. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhla. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.